la mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enje
usiphatheleni lamhlanje
ngifuna sikhangele ukuloba kukaPawulu ebhalela uTimothe ichapter ka-1 uTimothe wokuqala ichapter ka-1 sikhangele ke la mavesi kusuka kuvesi 3 sisehla siya phansi sisiya kuvesi ka-6 uthi yena uPawulu nxa eloba kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho-ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayenika abalandeli bakhe uTimothe kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule. Siyananzelela ukuba into eyayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into eyayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwi likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV eyesilungu kwalungiswa lesiNdebele. Lelo Bhayibheli-ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebelelendi. Kuqakathekile-ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalowo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni akelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into edusisa abantu ikuba-ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe likaNkulunkulu. Kakulenye indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphila ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Kuyibhede mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usemisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.